Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivunga njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo umhlazi ku-5 Nhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa sebeqalile ukubhodabhoda ngelizwe besazisa uZulu ngokusungulwa kwebandla elitsha elizakhokhelwa nguChamisa.
Bezilomhlangano ke lapho besibize khona abahlali beManicaland ubana sikhulumisane liyakwazi ukubana umongameli swachiya ke ibandla le-TCC thina sesifokasa kuyanka ibandla labantu bonke.
Abequku lebandla le-CCC elisekelwa umnumzana Sengezo Chabangu bathi ukhetho lwama-by-elections olwangempela sonto belunzima ngoba bebelwisana leZANU-PF kunye labanye babo.
Ethole ngathi thuba elife engasaphothetshwa. Hayi ngayenza lukhulu kodwa ke hayi sebedume ledlula usezohlala phansi laye nabanye bakho babonisane ukuthi indlela ephambili ngehamba njani.
Udaba lokuthi izinduna yizo ezizakhokhela uhlelo lokukhulumisana ngodaba lwegugura hundi luqhubeka lusegudweni.
Bona balizwe abahlukunezwe yibo kumele bazwe kakhulu ukuthi bafunani, balimele okungakanani kungezwani, kuzabachiya belokuthula ngoba yonke icommunity lokukhala lokudevelopa kwayo akukhali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa sebeqalile ukubhodabhoda ngelizwe besazisa uZulu ngokusungulwa kwebandla elitsha elizakhokhelwa nguChamisa. Inkokheli le ibalisa umnumzana Amos Chibaya lomnumzana Gift Ostalos Ziba abakade besesigabeni seManicaland izolo lapho kubuthene khona izakhamizi iningi lazo zigqoke impahla elombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Kumaviki ambalwa asanda kwedlula kube lembiko ethi ibandla leli lizathiwa iDemocratic Alternative for Zimbabwe kumbe iDAZ ngamafitshane. UChamisa uke waphawula esithi ibandla lakhe elitsha liza kuba lehlukene lamabandla ezombusazwe amanye ngoba liza kuba linjengebandla lesonto. Sixoxe lomnumzana Siziba ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Bezilomhlangano ke lapho besibize khona abahlali beManicaland ubana sikhulumisane liyakwazi ukubana umongameli swachiya ke ibandla le-TCC thina sesifokasa kuyanka ibandla labantu bonke ngendaba yokubana iZANU-PF yasebenzisa ke amadale eZimbabwe ukubana bezame ukuthatha ibandla esalakhaya. Kungasenani inguquko ayilandaba lamabandla, inguquko ibuya ngoba ilabantu amadoda labafazi abazimiseleyo ukubana elizweni kube lenkuko lokutshintsha impilo yomuntu
wonke. Siyabona ukubana bakhona abanye amalunga edalela ephalamende alokhu ekhona engasuki njengalokho okwenzwa ngumnumzana Chamisa labanye. Kuhamba njani khona?
Hayi laba-ke abasekhona ephalamende labasemakhansilini babe labo njengoba bengabantu abakwaziyo ukubana abantu bathini, bathe bona basifuna ukuthi bekhulumisana labantu. Thina esikwaziyo njalo esikuvumelene lebesikubuza abantu abebesitshile eManicaland ukuthi thina njenge eManicaland sizalandela ukuba kuChamisa lapha yakhona azasitshela ngenxa yokubana amabandla ungakhangeli i-liberation struggle. USmith wayesenza njalo ethatha amabandla ebhaneleyana nebhaneleleyana asiwo mabandla alwela inkululeko. Okulwela inkululeko yithi sonke njengezizukulwane zezimpapo. So abantu bavumelene ukubana sizalandela uChamisa ngoba enguye umkokheli of the transformation struggle. So abantu bonke basobala ukubana hayi ephalamenti abafuna ukuhamba lokuhlala abantu bengayenza imbono yabo ngabantu abakhulileyo lapha emakhaya. Sini kodwa thini focus yethu ukubana selukusudaba lokubana kube lokhetho olu-free and fair ukuze umongameli ubabuChamisa angene e-State House. Nxa engangena usekwanisa ukutshintsha impilo yomuntu wonke weZimbabwe.
Ungasitshela ukuthi inkokheli ehamba lo mnumzana Chamisa seliyazi na njalo ulolwazi na ukuthi kuzaba kumi njani njengoba besibona kungela ma structures lokunye kunjalo kuzaba khona na.
Nxa sisiyaphambili siza announce ebantwini bonke ukuba nalo ngubani wenza msebenzi bani njalo abantu bazavela phansi ebantwini ngenxa yokuba le nhlanganiso asiyonhlanganiso yaphezulu kusiya phansi ngiyaphansi kusiya phezulu. So lizabona ukuthi ekuhambeni sizabe sikhuluma ngezikhathi nje ezifitshane ezizayo ukubana ke inhlelo zethu zime njani mayelana lobukhokeli lakho konke kunye esizabe sikwenza.
Lo-ke ngumnumzana Gift Ostalos Seziba oke waba ngumsekeli webandla umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esemutare. Kunjalo nje abexuku lebandla le-CCC elisekelwa ngumnumzana Sengezo Chabangu bathi ukhetho lwama-by-elections olwangempelasonto belunzima ngoba bebelwisana le-ZANU-PF kunye labanye babo. Lokhu kulandela unqotshwa kwenziwe amalunga ebandla lele ezikhundleni zokudinga amalunga edalele ephalamende eziyisithupha kunye lezamakhansili ezingamachumi aphose amabili. Kulamakhansila ancintisa ezimele kodwa ayexotshwe kubandla le-CCC anqobe kulolu khetho eHarare lanxa amanye lawo kade ezimele evela kuleli bandla anqotshiwe ngawebandla le-ZANU-PF. Sixoxe lo wayeyisikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Ye ukuthi Citizens Coalition for Change yehlulekile kukhetho oludlilileyo ayisiyonto eyisimanga ngoba abantu sebekwazi kumahluko we-Citizens Coalition for Change ekaChabangu le-Citizens Coalition for Change ekaMnumzana uNelson Chamisa. Njalo okwakathesi kusuke kwabalula ukuqathanisa ngoba umthethandaba uvalele abakaChamisa ukuthi bengamakandidate kukhetho. So sokusaziwa ilizwe lonke abantu besebekwazi ukuthi abangena kukhetho yi-Citizens Coalition for Change ekaSengezo le-ZANU-PF. So abantu basebadlalela bazihlalele ezindini zabo abazange bazihluphe ukuthi bayovota ngoba bekwazi ukuthi i-candidate abayifunayo kayikho. Yikho phela owenze i-ZANU-PF ithathe ama-seats amaningi. Kona kuyinto vele esatshela bona laba abahamba loChabangu ukuthi izenzo zenu zizakwenza ukuthi i-ZANU-PF ibe lama-seat amaningi. Lakanye yikho sokwenzakele ukuthi i-ZANU-PF isile 2/3 majority e-parliament okuyinika amandla okuthi iguqule isekelo so mbuso. Ye, kodwa athi khonoko kuphela amandla lawa aseza setshenziswa ukuthi kuguqulisekelo sekelo sombuso umnangagwa athole i-third term engekho kusekelo sombuso esikhona kathesi. So esingakuthi ukuthi uSengezo labahambi bakhe sebeqhubele umnangagwa i-third term.
Manje nxa sikhangela phambili kuyini okuzenziwa njengoba ibandla le-ZANU-PF selithole izikhundla kumba ama-seats ayenza ukuthi benelise ukuguqula isekelo sombuso welizwe, lithini na lokho?
I-opposition yonke amabandla wonke aphikisayo eZimbabwe akusela lutho olungenziwa ukuthi kutshintshe inani yama-MP e-ZANU-PF eParliament. Khonoko sokunikeza nikeza i-ZANU-PF amandla othi baguqulisekelo sombuso benze santando. Njalo into lokhu ilihungahunga okwakathesi yikuthi umnangagwa ufuna i-third term. I-third term leyo isilula ngoba uSengezo usenelise i-ZANU ukuthi ithole leyo 2/3 majority ekhona ePhalamende. Kuyabe sekusithi ukuthi labana ababehugwa i-faction kamnangagwa laba abalandeli bakamnangagwa ababeqanjelwa amanga ukuthi umnangagwa uzangena i-term eyodwa kuthi ukuthi bayabezazibona ubuthutha nxa umnangagwa engatshintsha umthetho esenzela ukuthi athole leyo 30 term. Konke khona kuyimbangela kaSengezo Thabangu othi nxa ezondile kungangcono inyawo zakhe siqhamuke ngangcono aqhubele amasithi kuZANU PF ngenxa yokuzonda labo asebenza labo ku Citizens Coalition for Change. Ngesikhiwa sithi that's the current scenario prevailing. Yikho sokukhona njalo akusatshintshi lutho.
Lo-ke ngumnumzana Swithan Chirowodza owayeyisikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo. Silokhe sikudaba lunye abakugcele le-CCC elisekela umnumzana Sengezo Thabangu ozithi ngumgcinisihlalo webandla leli bathi lanxa benqotshiwe kukhetho lwangempelasonto bazahlala phansi bakhangelisise lapho ukube liphutha khona ukuze benelise ukwenza ngcono kwelakusasa. Sixoxe lesikhulumeli sikamnumzana Thabangu umnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabingelela msakazi, ngibingelela abalaleli emakhaya. Ngiyabonga ithuba lokuxhumana. Ngempela aphumile ama results, hayi imphumela ayikho mihle ngempela. Ayisikho lokho kade kukhangelelwe ngabantu. Kodwa ungacabanga okwenzakeleyo ngeviki nje, I think maybe Friday or so Thursday before lolu khetho, umongameli wephathi wavele waphosela intambo phansi. Manje ngesilungu bathi conducive environment ibisingasekho yokuthi uzorana ukhetho, ngoba konke nje kwahle kwama kwafakwa amandla ukuthi kuzame ukulungiswa leyo nkenenkene kwehlulake. So ayimangalisi kangako leyo mphumela, ngoba cabanga nje la unguwe ma kungenzeka kathi. Ngakhumbula i-World Cup ngicabanga ka-98 or so, France versus Brazil, wonke umuntu ekhangethi iBrazil izowina. Kwase kugula uRonaldo ke kwathiwa wazwakala nje ungasazwakali. Yebo waba khona egemini kodwa wabona, I think badliwa 3-0. Ngaleso sikhathi waye nguyohamba phambili sibili. So ma ulo president enza ngendlela enza ngakhona, bekungela thuba vele.
Abantu bathi impumela itshengisa ukuba umnumzana Sengezo Thabangu kafunakali. Uthini wena ngalokho?
Impumela itshengisa ukuthi ubaba uSengezo Thabangu usabhothejiwe kanjani. Le action engikhuluma ngayo ifana nasakhula sadlala ibhora, wawuthi ma ibhora lingelakho wawubuya le bhora lakho la. Ngathi ibhora ma lingelakho bengakudlalisa kubi, noma bakukhuphe noma bakukriticize, wawuthatha ibhora lakho uhambe ngini. Yikho lapho kwenzakele ukuthi kulabanye abathi hayi ngoba thina sesikhuziwe or sesithintwe kabi noma sesibuzwe imibuzo engekho comfortable, so sengithatha ibhora lami sengihamba ngkhaya, noma thatha ibhora hlala iponjise. Yikho kwenzakeleyo, usabhothejiwe ubaba uThabangu. Ngabe ubephiwe ithuba njengabanye abaphiwa ithuba, wathola imali, wathola i-coverage, wasapotajwe everywhere, le media sapotajile. Angithi even khona la mali ikhuluma ngayo lithi OZIT, manje sure kungaba lula ukulandelwa ma abantu besithi OZIT. Akukhathe esehambe ekhoti izikhathi ezinganani, ikhoti yehluleka ukuthi daya wena u-SG wangempela. Kodwa usapotajwa yonke nje indawo, usapotajwa internally, usapotajwa imedia, usapotajwa yibo bonke abantu. Ungabheka i-result yemagwegwe okwangena khona u-Honore Bunyathi, ubone i-result eyangale empophomo okwangena khona u-Honore Bumolo. Yikho bona khona ukuthi lekathi ithuba elife engasapothejwa, hayi ngayenza lukhulu. Kodwa ke hayi seledumele edlula, usezohlala phansi laye nabanye bakho babonisane ukuthi indlela ephambili ngehamba njani.
Lo-ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Thabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC. Udaba lokuthi izinduna yizo ezizakhokhela ukuxoxisana ngodaba lwekugurawundi luqhubeka lusemlonyeni wabaningi abathi akumelanga kwenziwe njalo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomfundisi siyaphambili moyo wesonto yesiKristu eye Living Christ Pentecostal Ministries International ophatheka kunhlelo zokuqwayisa amabandla ezombusazwe endawonye lomnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula ezombusazwe onguye osungula lingqoqo.
Isifiso sethu ukuthi lubanjwe ngendlela eqinisekileyo ezachiya abantu bekhululekile lazi izinduna ezikhangela abantu ezibakhokhelayo zizwe sobala kibo ukuthi bona bafunani bona balizwe abahlukelezwe yibo kumele bazwe kakhulu ukuthi bafunani balimele okungakanani kungezwani kuzabachiya belokuthula ngoba yonke icommunity lokukhala lokudeveloper kwayo akukhani
ingqobe isikuwe mnumzana Mkhwananzi.
Inkinga yami enkulu ngomnanga kwa nombuso wakhe ukuthi bakekelela imbuya bese sakulude. Izinduna ngabantu bakahulumende, izinduna ziholiswa nguhulumende, izinduna zithola izimota, zithola yonke into ziphiwa nguhulumende. Kungakho ke akukho lutho olutheni singalwenza olungabe lumele izifiso zabantu. Bafana nokuthi bayi-extension yakhe yena uhulumende. Bekumele uhulumende mayefuna lento ilungiseke ixazuleke ngokuqotho. Bona laba kade bevele bekhuluma ngegroundu kwasekuqaleni bevele bevutha umlilo befuna ilungiswe kube yibo asebenza nabo noma engavumelani nabo. Indaba yegroundu yaphakanyiswa yimbovane iyayiqala phansi yakhuluma ngayo kwazongena abanye abalandelayo nanamhlanje konobhejhu likaZulu nabanye. Yibo abantu abanesisombululo esingelakuthengisa phakathi futhi esingadingi ukugcwaliswa kwezisu ngokudla. Yibo abazokwenza ukuthi kuphume into ezokwelapha isizwe. Yebo bona bangaba yivoti baphuma iqhaza kanyana elincane kodwa hayi ukuthi kungathiwa yonke into ingabekwe emahlombe abo. Angikuvumi mina lokho.
Uyavumelana lo mnumzana Mkhwananzi, mnumzana Moyo?
Njengoba ngishilo ukuthi izinduna lazo njengoba zivele zikhokhelela abantu, abantu kuyiba bakhala kakhulu abalimele ngabantu bokumele ukuthi bona batsho esibili and bakutsho bekhululekile bangayisabi. Ungathola ukuthi abanye induna ziyabe zivele ezingane kwesinye isikhathi esigabeni ziyesatshwa abantu bagcine bengasakhululeki. Esikufisayo thina ikakhulu nje ezamabandla ukuthi ngakube lokuthula esigabeni abantu bakhululeke.
Siyabona mnumzana Mkhwananzi ukuthi lapha izinduna kuthiwa zizabuza abantu ukuthi bafuna ukuthi udaba lolu luphathwe njani. Kuyini okusolayo? Siyakubona ukuthi la wawukhona kuleyo mbovane.
Indaba enjengegoground yombuqazo yokubulawa kwabantu yegenocide kufuna ama-thought leaders, abantu abazokhokhelela abantu emibonweni ejulileyo enemfundo ene-research ebonisa ukuthi ama-best practices aseke abakhona kwezinye iinkalo zomhlaba ma kuthe kwaba khona i-genocide aphathwa njani, amiswa njani, izinduna zikwazelaphi lokho. Yikho ke ngithi mina bekufuneke abantu abanezibindi abazokhokhelela umphakathi ngokwengqondo bengesabi lutho, bengakhangelela ngokweziso zabo, bebheke ikusasa eliqhakazileyo lomphakathi wonke, hayi abafuna ukugezisa izilonda zikamnangagwa nokumbambatha emahlombe ukuthi ajabule ngokubulala abantu. Labo ngeke kube ngabantu abangasisiza isizwe labo.
Ingqobe isikuwe mfundisi Moyo.
Mina ngike ngangena endaweni eziningi kunabantu asebengabantu abadala asebenabazukulu bona abantu abadala bakhona bengelazithupha kukhangelwe konke khona lokhu ngoba abanye behlulekile lokuya ezikolo ngenxa yokuthi abazali babo babevenele bengelazona incwadi zokuzalwa. Njalo nxa bekhulumela abantu bese sifisa ukuthi uhulumende akuhloniphe khonokhu akulalelo.
Elakho elokucina mnumzana Mkhwananzi
yikuyigukuluza phezulu indaba yegoground. Indaba yegoground ijule ukudlula lokho. Ayisiyo ndaba okungathiwa ngenxa yokuthi sokulungiswa indaba zezithupha abantu bakhompasethwa baphiwa lokhu uqedile ngayo. Ijule idephe iphelele emathunjini omhlaba. Yikho ngithi ifuna abantu abanobuchopho abafundileyo futhi abazazi kahle izindaba zegenocide beziphathwa njani. Kumele masekuba khona isinxephezelo kube ngumuntu ozwisisayo ukuthi isizwe sesike safakwa ngaphansi kwesimo esinjengesegroundi siphephile yini ukuthi siqhubeke
sihlala sisabelana umhlaba nelizwe nabantu abasebenza kuphinda futhi uze kungaphindi kwenzakale lokho kumele kufakweni nani nani ayikho isikhinisa sokuthi kungalungiswa khona okokulungiswa okufuna umnangagwa okokugungunuza kuqediwe ufuna nje yena ukuthi kwelathwe amanxeba akhe novalo lwakhe lokusolwa ngumhlaba mina ngicabanga ukuthi le ndaba ayikaqali bangakwenza abakwenzayo sobe yasiyifuse ayiyabonivumelana naye ubaba uMkhwanazi bokuyikunika umzekeliso kwezinye zezinto ezenzakalayo kodwa ziningi kakhulu into ezenzakalayo ezifana nalokudlwengu kwabantu labantwana ababa yiproduct ye-rap lakathe sabangazoyise kuningi kakhulu okwenziwa kodwa beliqinisa ukuthi abantu bona abayiba abalimeleyo babe babatsho abafuna kwenziwe njalo nxa sebejile abantu uhulumende akulaleli okunjeya khona okokuzagoqela ukuthi into lengaphindi yenzakale futhi kumele kwenziweni
lapho-ke besilalele umfundisi siyaphambili moyo owesonto esiKristu Living Christ Pentecostal Ministries International obeqoxa endawonye lomnumzana George Mkhwananzi ngcwethe ecubungula izombusazwe belo sithandekile mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 livuka njani sina ngapha siyavuka ezimpako bathi sivuka siphezulu kwendlala kanti nje sicela ukuthi ngicela ukuthi uchaba ngolo labo abantu abahamba bengena door-to-door bekhombisa abantu ukuthi bebabhudele kabafike lapha egwanda la siwabonise uchaba nje ungishaba ngolo esandisa ngathi ingwegwelo kabuye lapha ezimhlangana-ke fike ngapha egwanda la sizagijima phambili ngomota nayekwayezana le simomele ikakhulu njengami ngimomele futhi ngiyafuna ukumbona kuhle kuhle uchaba ngolo kuthiwa lobo sonto ayigitani ebutheleleyo ke kwafike lapha egwanda la bebona umhlola ngaze ayibona siyabonga Studio 7 lingabe livuka njani lonke balandeli be-Studio 7 Stwenzima, 6 months to 7 ukulumeni lungaholi. Phambili luchamisa phandle lokuchaba ngankona lo.
Alo Studio 7 injani lonke balaleli abathandekayo. Ngithanda ukuphosela ngaleli gama. Kuthi njengoba ubaba uJoko Sikhala esephumile entolongweni, ngena ngibona liyana yindoda. Ubaba ufanele ukuthatha isikhundla esokuba umkhokheli kweleZimbabwe. Asimxhaseni lwana umuntu. Uchamise ngomunye umuntu bezathatha lwana umuntu emsondeze eduzane emenze bengokhokheli. Ayebe ngumsekeli wakhe qembu belizaqinwa kumangalisayo shuwa ngiyacela ngani laba bantu bengakhulumisana uSikhala utshengisile ukuba liqhawe akulaqhawe elifana nalayo kangene ebantwini evule iphati ngithemba uZulu ohlakaniphekileyo uzambona umuntu olesibindi indoda eliqhawe asizameni bantu bezibabe singakhangeli amagwala laba bantu mina isifiso sale mfiso udinga abasebenza ndawonye lotshani
Studio 7 linjani kulumayo umfana kamlojo walojo kudala vele kwi-Studio 7 mali ngabe mhlawumbe liyakukhona ukuhlangana lalubaba uTom Joseph angicela ke limkhulu limkhuze kakhulu limkhuze serious futhi ke ami ukudlalela ebazalini bethu asitshela ngenzane yabo izane yabo leyo ile minyaka engingaki busa ngenkali yenzeni namanje selokhe ngikhona ukuthi khona uzokwenzani uzofaka izidolani uzofaka amadamu obulawayo behluleka behluleka labo kahambe kampena khona le sishoneni le khwekhwele khona le harare yabo le hlukani labantu bakubulawayo serious mina ngigagolayo kanti ikhampena watshela abantu ukuthi ugesa usahluphi into zonke sezirayithi kuyini okwenzekayo manje tili izami yakho khona manje kuthiwa iZimbabwe ihamba phambili i-corruption yizami yabo yena le futhi hhayi ngiZimbabwe yizami yabo yena le ihamba phambili i-corruption angazosidina lo Joseph nyana wabo lo
Studio 7 Studio 7 njani sakamvama bahle nezindaba esiphakela zona imihla namalanga ezimnandi hayi siyabonga kakhulu Studio 7 esizwile ukuthi umnankago usiplanela khona ukuthi asivale imlomo singaphinde sikhulume ngaludaba lwegugrawundi sifuna ukuthi akwazi khona lokho ukuthi angeke siyekele ukukhuluma ngodaba lwegugrawundi siyaqhubeka sikhuluma ngalo noma engazafaka isigwebo esingakanani noma engazawisa isigwebo sentambo ukuthi singakhuluma uyosinikeza isigwebo sentambo akakwenze lokhu ngoba vele thina abanye sasinda phakathi kwengiga yona le 50 brigade yakhe sigiga sibancane singabantwana isifake engigeni ukuthi abazali bethu basigige sasinda phakathi kwemigigo nengiga phakathi. So akusisabisi ukuthi akuya sinquma amakhanda sesibadala singaka. Siyaqhubeka siphuluma ngayo iGugrawondo. Ngiyabonga Studio 7, thank you.
Studio 7, Studio 7, sanibonani basakazi bami abahle. Onibingelelayo kungukhubekani uSigabadi Mfokavuza isendaweni yaseGoli ngilaphana ekhaya eJolojo ngaphansi kukanduna uChakawa. Ayikuhlungu bantu bakithi lokhu okwenzeka kwelakithi. Kuzizwa ubuhlungu kakhulukazi ukuzwa abantu abafana nabo Malaki Nkomo obaba abadala impela bakhuluma sengathi yonke into iright kodwa bezwa behoqa ukuthi basindwa ngamafutha bebe ney'ngane ezingafundi ezigcwele izwe lonke kodwa bebekhuluma bethi hayi into sonke sihamba kahle kuzani PF. Kuhlungu kakhulu lokhu, angazi bantu bakithi ukuthi siyophephelaphi, angazi impela ukuthi siyophephelaphi, kungani kanti abantu bengakuboni ukuthi kusina kudedelwayo amandla laka bawabolekana abantu bakithi. Siyolalwa izani PF kuze kube nini bantu bakithi? Ngiyabonga Studio 7 sengathi ngaqhubeka njalo isidlulisela lezi ndaba ezinandi. Siyabonga
Studio 7, linjani basakazi nabalaleli? Igama Kelvin Lotshwa Sevokola kwamahlaba ayithwale. Kuloo ndoda oke wakhuluma ngezinduna zakithi uthi izinduna zamabhatshi akusela lutho, awuqinisile ndoda. Induna ibiyodwa kuphela disisele lapho emela abantu. Induna leyi unhlanhla yamangwe entaba zinduna. Manje izani yahle yakunanzelela yamxotsha. Akusela enye induna engiyaziwe enelisa ukumela abantu ngaphandle kwakhe. Abanye labanjwa basebesidla imali zezanu vele bayisaba ukuthi bengathathelwa lokhu abakuphiwe izanu. So vele akula lapho esiya khona ezingumhlambi kazalusile. Yabo.
Uchawa ngithina simbona njengomthengisi. Awukwazi ukuthatha izinqumo uwedwa. Elele nonkosikazi wakhe endlini ethatha izinqumo. Awukwazi ukuthi lokhu ngaziwe nginobhala. Awukwazi ukuba namandla ngaphezu kwapresident. Wephathi awukaze kwenzeka lokhu. Uwedwa uthatha isinqumo uthi uthweni uyarikhola abantu. Hayi hayi ndoda, musa ukudlala wena, musa ukudlala. I-politics uyayazi yini umba uyazi? Musa ukudlala nje. Awukwazi ukuthi ngoba unobhala usho ukuthi izinqumo singazithatha uwedwa. Ulele lonkosikazi wakho endlini siyathatha izinqumo. Nasikwazi ukuthi izinqumo zithathwa yi-top six, umhlawumbe kube le-committee okuyiyona e-disciplina abantu. Uthaba ngalibana wefunga ukwakha yena njengoba ezibiza ngolokhu ze ngonobhala jikelele. Kufanele ukuthi ehlale phansi le top 6 ye CCC yimadodelana kwenzeka iphutha la 1 2 3 4 5 senze njani sicale lapha inkulumo hayi ukuthi le yedwa ngalene bese yavuka eThembi ukukhola abantu hayi indoda awukahle wena hayi la ngumthengisi wena
Studio 7 ku Studio 7 ningabe livuka njani wonga umsebenzi eliwenzayo basakazi siyabonga sibonga kakhulu umsebenzi eliwenzayo alibani uNkulunkulu ngalininga lisiyapha siyabonga ukuzwa izindaba ze-Studio 7. Hayi, nanku umlayezo wami, ngifisa ukuthi laba bebhinga laba, abebhinga laba, abachiyane la indunabo le, abayiyekeli njalo ngoba isisoze ibancede ngalutho. Bona ibabahluphekayo, bahambe bevota, votela lapho ofuna khona. Umuntu wonke ukhululekile ukuthi avotele lapho afuna khona. Kabanjwa ngamandla, kanti yena ubamba abantu ngamandla, ufuna ukuthi kwenziwe nje. Ayisikho lokho ukubusa abantu ukuthi usuwabusa ukuthi benze intando yakho.
Okay. Panbukeni bakhona laba umuntu uyathula adituka angazwakali ngazi ukuthi uyabe seshonephi ayiqhamuka sokusele nje usuku olulodwa angithi sonke lesi sikhathi la beqinisa amakhanda betshelwa benjalo nabo sengezo bakhona amakhanda amakhulu begijima besala betshelwa manje sekuyaqhamuka ukhaliphani Phugeni wakhona sokusele usuku olulodwa nje ayesitshele ukuthi hayi usho ukuthi vele ma babenza lento bengaboni ukuthi bazohlangana ingqinamba ezifana zona lezi. Kani umuntu manje eyathwala ikhanda yathi khona kuzoba nenkinga. Bonke nje namagqwetha khona othole kuyafana nabo-Witness Sidube laba. Umuntu wathi bemtshela ukuthi hey, uyabona into abantu bayaphuma beze nje. Waphikisa kwaze kwaba yi-last hour, last minute. Wathi fini bemtshela ukuthi wena ususele wedwa la lokho esala hayi ngisoze ngiyeze. Kusasa uvuka sekukhulumele ibandla iyo phela nalento ezayo ezenziwa yibo bona laba okhalipha niphukene batshela bazenza abantu abahlakaniphe sifuna ukuthi singabonakali ukuthi si-operator kanjani zo-operator singenama-structures wathintini bangena ke nalabo ayi-confusion elaphana umsangano laphana ayibo kuyalisixolele thini.
Lawo ke bekungemazwi enu lina balaleli bethu siyabonga.
Ulwazi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni sukusela ngenyanga ezayo ekaNhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhla ka 9 Nhlolanja kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade libulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokho ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama no 7:30 suku zonke sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka 7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa no 9:30 ntambama lango 11:30 ebusuku siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze Studio 7 eye Voice of America.
Hayi siyabonga balaleli isikhathi 2 kutsho ukuthi sesiyadibana kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu Chris Gande silazo njalo ezinye lamhlanje ntambama ngu 7:30.